abantu abavotayo kumele bevote bekhululekile bengela kuthuselwa kungele obunye ubudlwangudlwangu obungaba khona kumbe ukucilana nje ngezindlela eziphansi ezijulileyo. Ngakho ke abantu kuqala kumele sikhangele kubo ukuthi khona bayathola i-protection lokuncediswa ukuthi khona xa kuthiwa ekhethweni lapha kuye votwa kuhle. Ngakho ke sibambalela amabandla wonke ngobana injongo ekhona lapha inye, ngasebandla elikhulu elincinyane indlela ekhona lapha le njongo ngeyokukhupha lo uhulumende okhona osenze kwadaleka amabandla amaningi elizweni alokhu ehonona ngokuthi khona kabantu kabaphathwa kuhle. Ngalokho-ke sibambane namanye amabandla sisenzele ukugcizelela ukuthi lathi sibona ngembono efanayo ebonwa yilawo mabandla ukuthi akula kukhululeka kwabantu. Ngakho-ke nxa sithi abantu kuqala sithi asikhangeleni ukuthi bona abantu kuqala bazavota ngokukhululeka yini. Yikho sibambane labanye abantu.
Mnumzana Chabangu, siyazi lenu ibandla ele-People's Democratic Party kalisayinanga lolu gwalo. Kungaba kusitsho ukubana kalikubone na ukuqakatheka kokubambana kwamabandla?
Ukuhlanganisa amabandla elizweni laseZimbabwe kakuqalanga lamuhla, yinto esilwe iminyaka engaba ngu-10 years sikhangela ukuthi i-MDC yafonywa nini. So akukanto embi ngokubambanisa amabandla, but ayisikho ukuthi ukubambanisa amabandla yikho okuzakhipha uhulumende. And asitsho ukuthi nxa sibambanisa thina amabandla siyenzela ukuthi sikhiphe uhulumende. Sibambanisa amabandla sikhangela izinto eziningi, hatshi ukukhipha uhulumende kuphela. Sikumele sikhangele ezomnotho, sivumelane lamabandla ukuthi sizaguqula njani umnotho welizwe leZimbabwe, sizacreate-a imisebenzi njani, abantu bazabuyela emsebenzini njani, ama-industries azavulwa njani, ilizwe leZimbabwe lizathuthuka lisiya phambili ngayiphi indlela, abantu bazakhululeka ngayiphi indlela. So kasikukhangeli njengento yokuthi kumele sikhiphe umgabe, sikhiphe iZANU-PF, siriplace kumbe ngalokhu esingakubiza sithi yinyamazana ende.
Uyakhuluma uChabangu, baba Mkandla.
Hayi, ngiyamuzwa umfowethu laphana, umbono yakhe sibalulekile, icacile. Kodwa-ke ngibone ngazani uChabango kabalanga kuhle kumbe kakuzwisanga kuhle njengoba esitho ukuthi khona kababizwanga. Lathi abanye bebuthana sasingabizwanga, khona sibizwe kathesi. So-ke ama-organizers akho khona lokhu abakwenzayo abayibo bamumathisa abantu ukuthi ukhange lo mbono omunye ngelihlo elinye bazabafikela. Entambu zami ukuthi umqondise kuyo, lapha akukakhulunywa ngokubambana kwamaphathi kumbe amabandla ukuthi kayikhupha uhulumende okhona. Kubambane abantu amabandla onke bekhangele i-reform yama-elections ukuze kungabi lodlakela. Yinto yokuqala, i-document yona lena yiyo ekhuluma ngakho kuphela lokhu. Asikakhulumi thina ngokuthi amabandla onke kabambane. Njalo nxa usiye ekhethweni kulebandla uhamba ulungiselele ukuthi khona ezomkhonemu uzazilungisa njani, bona abantu bazaphila njani, kuyini okuzatholwa ngabantu. Njalo nenkokheli yangikhona iyabe iyiphi ekubambaniseni amabandla, lapho kudingakala khona amabandla wonke ngesilungu bathi i-coalition. Leyi yi-document yama-reform electoral ukwenzela ukuthi siguqule okuyikho kukhona laphana, kulandelwe kule mithetho eminye laphana egangileyo esuthi sizana. Njengokuthi khona lapha sifuna iqiniso liphelele ukuthi khona abantu behambe ekhethweni lelo bekhululekile. Njalo nxa sikhuluma ungavela ufome iparty kuthi ukuthi khona lelo bandla lelo utho ukuthi khona lizaba lilombono engcono kulale ekhona kathesi e-economy. So uthole usehlukanisa iZANU lo-economy kufana nokuthi awukaqalisi buyela phansi eqalisa kutsha kumbe buya emabandleni asebekubonile lokhu ukuthi khona iparty ifonyelwani, ifonyelwa ukuthi khona iyebumba uhulumende. Ngakho kuyabo usiyafoma usiya ekhetheni yabo usazi ukuthi i-economy yakho iyabe imi njani. Yikho kudingakalayo khona lokhu. Ngakho-ke lapho umfowethu lapha ngizama ukuthi ngimqondisise khona lapho ukuthi khona lapha ugwalo lolu ngoloko-reformisa kuphela ama-election ukuthi kabe free and fair kuphela.
Kusacentwa indlela lapha baba Chabango, kutsho ubaba uMkandla.
Angakulandeleliyo uMkandla ukuthi indlela nxa icentwa ayicentwa isinxa isicentiwe usuzobizwa. So kuqakathekile ukuthi sisambe sisonke sibambisane ikhuba sisonke sibonisane ukuthi kulamaphutha esiwenzileyo, kulamaphutha esingavelanga siwenze futhi kusasa. Okumele ukuthi akunanzeleli uMkandla ukuthi iBhayibhili lilinye, kodwa-ke kulamathetho amaningi elizweni la kodwa iBhayibhili lakhona linye libalwa ngendlela ethiyeleyo.
So, angazazi balekela futhi ukuthi nxa ukhuluma ngama reforms sokukhulume nge economy.